abatsha abangene kuli cabinet bagoqela uprofessor Mthuli Ncube osengumphathi ntambo ogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, unkosazana Kirsty Coventry osengumphathi ntambo wezabasakhulayo ezemidlalo kanye lezokujabulisa uZulu, uDr Obadaya Moyo osengumphathi ntambo wezempilakahle, unkosikazi Sekesayi Nzenza osengumphathi ntambo wezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mangaliso Ndlovu osebona ngokuthuthukiswa kwamankampani kanye lokuthengiselana, kanye lomnumzana Kane Mathema osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya lokulondolozwa kwamasiko esintu. Kukhethwe njalo abasekeli babaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezilithumi lantathu kuphela. Ugatsha lwezokulima luqhubeka lulabasekeli ababili, umnumzana Douglas Karoro loVangelis Haritetos yibo abasekeli bomphathi ntambo wezokulima. Umnumzana Victor Mathemadanda usengumsekeli kamphathi ntambo wezomvikela labalwa impi yenkululeko. Umnumzana Edgar Moyo usengumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary. Umnumzana Love Mo Mathuke esiba ngumsekeli wogatsha lwezisebenzi. Umnumzana Fortune Chasi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla labantu. Unkosikazi Yeokayi Simbane Gavi usengumsekeli wendaba zabatsha. Umnumzana Rashe Komati Modi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthengiselana. Umnumzana Mike Madiro esiba ngumsekeli wogatsha lwama-industry lamabhizimusi. Okokuqala embalini yelizwe ukuthola owesifazane ekhokhela ugatsha lwezomvikela labalwa impi yenkululeko oselukhokhelwa ngunkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Umabhalane omkhulu kahulumende uDr. Meshack Sibanda nguye obesethula amagama abakhethwe ngumnankagwa laba e-State House lapho ahle azisa khona ukuba bazofungiswa ngomvulo. UZulu wamukele leli qula labazakhokhela ingatsha zikahulumende ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Nkosikhona DBD ngomunye wabakhulumisane lalumsakazo wapha umbono wakhe ngaleli dale le-cabinet.
Ngithe ngibona i-cabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ukubona nje labo Kirsty Coventry sebengena ku-sport nge-contribution ayenzileyo laye ku-sport. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le. Sibona o-deputy minister abanjengabo Rajesh Modi, ama-business person esiwaziyo sibili koBulawayo, ncabengena labo ku-industry lapha kutshengisela ukuthi hhayi kumbe singathola okungani kungcono.
Ule themba lokuba baza kuvunyelwa ukuba basebenze laba bantu besebenzisa ulwazi asebelalo, hhatshi njengalokho obekusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ekusebenzeni khonapha yikho kuhlala kulo hlupho, ngoba kathesi hayi siboni ngani kumbe bangazama singazi ukuthi yena umongameli welizwe labamsekelayo laba bazawulithatha njani uhlelo lokusebenza. Kodwa ncabe nganikwa sibili isikhathi lokuthi basebenze sibili bengabanjwanga nzima, hayi ngani kungasebenzeka, especially oqakatheke kakhulu kwezemali lapho nca uprofessor la esebuyile. So kumele anikwe ithuba lokuthi la yabona imbono azame imizamo engasincedisa njengeZimbabwe.
Obona ngezokukhulumisana enhlanganisweni yentathelizindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association Zimbabwe YOJA, umnumzana Leopold Munende uveze ukulijabulela leli dale labaphathi ntambo.
Ade ngani ngcono ngoba at least lo ngama technocrats siyabona oprofessor siye sabona futhi esiphinde futhi sibone abantu abanjengabo Shithando abanye basebenza kumamayini. So ha into esiyithakazelelayo sibili sibese sikhela futhi abantu abanjengabo Kirsty Coventry ngabantu abalesi sindo lathi sebe sibona ukuthi hayi sibili cabinet yethu ingani iqinile. Ya kodwa ngeke saqamba amanga kumbe saziqambela amanga sathi it's perfect, ngoba siyababona abanye abanjengabo Energy Mtholi ngabangani bakhe uJulia Moyo siyabazi ngabangani bakhe njalo he was rewarding them.
Kubethwe njalo amagama abaza kuba ngosiba lukhulu bezigaba eziyisichiyagalolunye ama-ministers of state ngaphandle kweHarare ukuba baqhube umsebenzi labo. Laba babalisa unkosikazi Judith Ncube wakoBulawayo, unkosazana Mary Mliswa weMashonaland West, unkosikazi Apollonia Munjerengi weMashonaland East, unkosikazi Monica Mavunga weMashonaland Central, unkosikazi Ellen Gwaradzimba weManicaland, umnumzana Larry Mavima waphiwa iMidlands, iMashingo yaphiwa umnumzana Ezra Chadzamira iMathebeleland South, Yapiwa umnumzana Abednego Ncube lo mnumzana Richard Moyo ophiwe iMathebeleland North ebuzwa ngokuthi kungani engakhethanga abanye abaphathi intambo bamabandla aphikisayo. Umnangagwa uthe kakuzange kube le nkulumo phakathi kwakhe labamabandla aphikisayo, ngakho ke ukhethe idale lakhe le-cabinet elandela iziqondiso zebandla lakhe le-ZANU-PF. Abachiwe ngaphandle kwe-cabinet entsha le babalisa omnumzana Obed Mpofu, Patrick Chinamasa, Josiah Hungwe lo David Parerenyathwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.